Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Onamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhlaka 29 Mphalakazi 2023 ngotabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeHarare zithi amazwi kamasipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazelo ebantwini abawelwe yingozi. Inkokheli zamabandla okholo zikhuthaza ukuthi kubele kusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezigoqela zikahulumende lezinye ukuze kuqedwe udubo lwabantwana abathatha izidakamizwa, utshwala lokunye okudakayo. Abaculi beZimbabwe bathi labo balahlekelwe kakhulu ngokubhubha komculi waseSouth Africa obengumlingisi njalo uMbongeni Ngema. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi amazwi kamasipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazelwe ebantwini abawelwe yingozi, zisithi ikhansili kufanele ingenele iphathise abantu, hathi ukukhuluma nje kuphela ingasizi abawelwe ludubo lolu. Lokhu kuza kulandela imbiko kamiya wedolobho lelo umnumzana Jacob Mafume eyokuthi abantu bathuthe njalo ethe benza konke okusemandleni abo njengomanisipala. Umnumzana Mafume wazise ukuthi kulabantu ababili abafileyo ngenxa yempophoma zamanzi lezi ngeviki edluleyo eHighfield laseBudiriro. Omunye umntwana owakhukhulwa lizulu leli utholakale efile ngolwesibili. Sixoxa nomgcini sihlalo webhodi yeHarare Residents Trust umnumzana Albert Mazula ngalolu daba.
Thina sibona ngathi kasilozwelo lolo mnumzana, ngoba okwakuqala abantu laba behlala kuleyo ndawo kwaku-ikhansili yayikwazi ukuthi ayisiyo ndawo elungileyo, kanti esi kulabe ukuthi kabasuke baye kwenye indawo oza hlanganisa indleko zokuthi basuke ngubani bayasuka besiya ngathi. Ikhansili yabadenele ukuthi ibadingele indawo yokuthi bayehlala khona, bathathe impahla yabo bayihambise kuleyo ndawo, then sebesithi labo babathwale babafikise kuleyo ndawo bathi hayi ngenani lapha. Manje lokho ukuthi uyaphokutshela umuntu akanamali akanalutho uthi suka uyehlala kwenye indawo, impahla yami-ke imali yokusuka lapha ngiya kuleyo ndawo njalo leyo ndawo iyini, ingekabani, ngihlala ngekhondishini bani, ngabakukhangeli khonokho.
Senguyiwa phambili, yikuyini okungaphathisa ukuthi kuqedwe udubo lolo?
Okuqakathekileyo ukuthi abantu laba vele sebakha khonapho bahlala khonapho, ngisebenzele ukuthi ama-enjiniya kakhansili azi ukuthi minyaka yonke indawo leyo ile problem, kungaba nezulu iyahluka. Ungakhangela kwamanye amazwe abantu bakha endweni ezingathi zilamacaphozi balungise i-system. Yebo kuyadula kodwa ukhasili kalungise enze i-drainage system, kwenzela ukuthi izulu lingana amanzi kami endaweni inye ayathathwa elahlelwa kathana kusale bakhuthaze ukuthi abantu ikakhulu labo abakha ukuthi ngabe sakha ama-foundation abo ama-foundation akhiwa kuthaziwa ukuthi indawo le ima amanzi abe ngama-foundation aphezulu. Ungakhangelwa ngasezindlini zakhona kathesi uzabona ukuthi enye i-foundation iphansi phansi ku-ground ukuthi izulu lingana nje kuphela just 2 hours or so into yakusigcela amanzi amanzi azigeleze endeni endlini ngoba i-foundation yakhona iphansi. Into kwakunokuthi ama-enjiniya bayikhangele ezondeleyo bayilungise, kodwa okwakhathesikwasekuvelese kukhona esingathi bangakumele bavelesekuthi ukuthi benze i-drainage system ezakwenza ukuthi amanzi lana athathe adeleze esiyalahlelwa khathana.
Sizwa abanye bekhala ngokuthi hayi ezinye indawo eseziphiwa abantu uthi bakhe ziyabe zingamaxhaphozi, akufanelanga abantu babe besakha endaweni lezi. Lina likubona njani lokho?
Yebo, iqiniso ngamaxhaphozi, kodwa nxa kungela ndawo yokuhlala minjani, ungakhanela indawo ngengaya kwamanye amazwe. Abantu bayakha endaweni ezingamaxhaphozi, ungakhanela iHarare kule area kuthiwa khona lise-Kopi area, bathi kwakungamaxhaphozi. Kodwa abaqala ukwakha khonapho, isori ngizakuthi amakhiwa besakha kuleyo ndawo, benza shuwa ukuthi amanzi aye kuleyo ndawo, kulama-plan ukuthi kube lama-drainage system. Ungaya ku-Kopi area namhla ufika uyala ukuthi kwake kwaxhaphozi, ngoba yalungiswa indawo yamanjiniya asebenza umsebenzi wayo ngendlela.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcinisihlalo webhodi yeHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inkokheli zamabandla okholo eZimbabwe zikhuthaza ukuthi kube lokusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezithiyeneyo ezigoqela ezikahulumende ezokholo kanye lenhlanganiso ezisebenza zezimele ukuze kuqede udubo labantwana abahlala emigwaqweni abathatha izidakamizwa, utshala lokunye okudakayo. Lokhu kuza kulandela imifanekiso yamavidiyo esisabalele ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezigoqela o-X, iWhatsApp lezinye ngelanga lekhisimusi ebiveza abantwana abancane bedakiwe njalo bethole imbodlela zotshwala. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthe kulabantwana ababili abakulumfanekiso asebesaziwa ukuthi ngobani, kulomunye oleminyaka elitshumi lanye lolechumi lantathu 13. I-Studio 7 ixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda, ngalolu daba.
Nxa sikhangela iminyaka yabantwana laba okuthwana abakade benatha utshwala, sibona ukuthi baleminyaka engaba kubo 11 kusuya ku 13 years yeminyaka, bethathwa ke leyo mabonakude benatha. Siyabona, siyananzelela ukuba lo ngumnyaka yabantwana basesebancane kakhulu ukuthi bebesenza lokho. Kutho ukuthi kuba nembuzo eminingi njalo ukuthi obathengele lobu tshwala ngubani, kumbe ovuma ukuthi babuthenge. Njalo nxa bebonwa emgaqweni ngabantu abadala besenza into enje, ngesikhathi kudala siyakwazi ukuthi awuhlukhuzwe khonapho ngabadala, njalo bedinga ukuthi abazali bakho bangaphi.
Kanti kubangelwa yini ke lokho mfundisi?
Siyananzelela ukuthi ukuhamba kwabantu besiya, ikakhulu abazali besiya kwamanye amazwe kuyadinga imisebenzi, sebethiye izimuli ezikhokhelwa ngabantwana abancane. Kuthuthi laba bantwana abancane abakhangela abanababo, kwezinye isikhathi kuyenzakala ukuthi baphume benze khonokho ukuganga, kungabi lo muntu omdala okwanisa ukubakhuza. Kanti-ke khona vele esintwini sethu umntwana ubegcinwa isigaba sonke, njalo siyakwazi ukuthi thina ebantwini abamnyama akubi lo mntwana oyabe ngalazihlobo esiseduze ezikhangeleyo. Nxa abazali beye ngaphetsheya kwelizwe, kumele ukuthi kube lezihlobo eziyizo ezikhangele labo bantwana, ezithunyelwa imali ngabazali labana abangaphetsheya. Kusho ukuthi labo babesekela njani labo bantwana besenza ukuganga okunje. Njalo siyananzela ukuthi sibe sibabaningi abantwana ababesezitridini bezidingela izimali, ngoba abazali babo kumbe besithi bayiziphofu, kumbe abazali babo begogekile, kumbe abazali babo bengakwanisi ukubakhangela.
Kuyini okungenziwa okungaqeda udubo lolo?
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuba uhulumende, ngathi kumbe i-social welfare eyalapha elizweni lethu, kule social welfare ziba khona ku-city council, kule social welfare ekahulumende, zonke lezo ngatsha zombili zilamabhajethi engathi zilezi mali zokukhangela ezingathi indaba ezinjengalezi, abantu ababeswela, abantwana abasezitridini. Ikanti njalo silazi inhlangothi thina emabandleni ezinjengabo Scripture Union, sile nhlangothi ezayivele zikhona ezazikhangela indaba ezinjengalezi. Anto siyakwazi ukuthi bakhona njalo abenhlanganiso ezizimele zodwa abavele bona bethola izimali ukukhangela abantwana. ngakho ke mbona lokhu kungumlando njalo kuzingqolo ekithi sonke uba kumele kubanjani kucatshwa ukuthi singakulungisa njani sesiya ku 2024 khana ngani ngobuningi la ngokwanda lokho kwenziwa lokho zimbonani sokufunakala esingathi thina an emergency kumbe ukuthi kuchitshwe kufonywe kuqoqwe zonke lezinhlanganiso ezikhangela abantwana la i social welfare amapolisa ukwenzela ukuthi uncedo luphiwa labantwana ungabi ukuthi babotshiwe kuphela ngamapolisa kodwa ukukhangela ukuthi kathi vele impande zodubo lolu luvelela nga.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance esikhulumela ecingweni ekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukumiswa komhlangano wenkokheli zebandla leMthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka okumele uqhutshelwe enketha hall okwamalanga amathathu. Ibandla lelithi laphiwa imvumo yokuqhuba umhlangano lo kodwa amalunga alo amiswe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa. Ekhuluma leStudio 7 olela amalungelo oluntu ephasi kwehlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe lokho akumangalisi njengoba uhulumende okhona encindezela amabandla aphikisayo.
Hayi, angiboni into ephikayo, ayikho into emangalisayo, kodwa kuyinto esibonisa ukubana ilizwe leli alikhululekanga kangakanani nokuthi amapholisa aphizwa njani. Ngoba uma abantu bevele umthetho phela kawutsho ukuthi abantu bacele ukuthi benze, kutafuza ukuthi bayazise amapholisa. So uma eke avuma ukuphinda ayale umbuzo yokuthi kuyini okuyabe sekuthintile. Iyansa nje lula yokuthi abantu beZimbabwe balethe besebugqilini o abaphetha amandla kabafuni ukuthi kube le other view efika ebantwini.
Sibone umhlangano wabo oerali futhi uke wamiswa ekuqaliseni kwenyanga yenaleyi. Kungabe kusitshoni lokho?
Eqinisweni ngibona ngazathi ke lisefise akuvunyelwa. Kuyake kube sokuyimhlansi ukuthi libe lo mhlangano ovunyelweyo. Zano ngavunyelwanga ngamapholisa ngaphandle kwebandla leZANU-PF.
Sikhangela ke ilungelo lokuthi abantu benelise ukuthi behlangane sekusichoni.
I-violation yamalungelo oluntu, right to assembly, ama-rights amaningi ziyaphinga violated left right center, kusetshenziswa amapholisa kuncindezelwa abantu lezinhlanganiso. Yinto abantu beZimbabwe osekuzothi beyilele kakhulu ngoba sebeyithathile ngohulumende okhona. Sesibuyele esikhathini akusatshiyananga lesikhathi sikaSmith ukuthi abantu bokuzelenza imihlangano belindiwe benza imihlangano ebunyamene ekuqatsheni. Singathi sesibuyele esikhathini sikaSmith inkululeko yonke leyo abazali bethu abayihlelayo abayihlalele emagangeni isithethe yathathwa ngohulumende owareplace uSmith esephrakthiza inkolo zeRhodesia.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yeibhetshu likaZulu ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Asenelisanga ukuthola umbiko wamapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi velungadotshwa. Kukanti osaphethe isikhundla sesikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosikazi Nomalanga Msebele yena uthe usadingisisa ngalolu daba njengoba ebengakatholi imbiko ngalo. Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Yes, kungeneli inkundla. Ye, kambe uInnocent Ndibane mayethu yaphikisa oliqembi eliphikisayo uphikisani. Akulanto iphikisayo. Yikho nje ubona eswela yona isithi eyodwa ukuthi ayithole eParliament ngoba akaphikisi lutho lo. Ulwa lelinye iqembu eliphikisayo. Zonke isikhathi mayevula umlomo wakhe ulwa leqembu eliphikisayo. Ayikho into ekhunywa uInnocent Ndibane. Iqembu eliphikisayo linye. Lina lonke lithi liyaphikisa liproject yezano. Into eliyenzayo lakho Innocent Ndibane iqembu eliphikisayo i-CCC kuphela lina lonke akulanto eliyiphikisayo lisebenza lalo leli qembu elibusayo kusegcekeni nje lokho.
Out Studio 7, Studio 7 njani njani. Ah, kunalo baba lo we-EFF Zimbabwe la ukukhuluma kwagavu sisiseki manje. ukuthi uyisima njani uyisima bani hayi lawa yilaba abantu abagqoka isikhumba semvu bezimpisi ngaphakathi anobaba izano street lo izano PF uyamuzwa nje ukukhuluma kwakhe vele ukhuluma njengobaba lo bantu English Tony Spanda lo ukhuluma exactly njengani hayi babu izano PF uzodukisa nje abantu abazihluphekile nje uzokhohlisa abantu bezihluphekela abantu bakhohlise nje badukise ingqondo zabo hayi baba cela abantu abanjengani bake basimile kancane thina eZimbabwe uyazi siyahlupheka mntu omdala siyahlupheka baba wena uzodlala ngengqondo zethu
hey. Mfuna ukuthanda uPaul indaba ka Sengezo Chabangu. USengezo Chabangu lo ayinto le ayenza ayikho right. Ufuna ukuthatha izano ayibise kobulawayo, ubulawayo ibona ukuthi izano iqedile ubulawayo uphelile. Uyazi kube le ndaba kaGawulele lo babalwa ngazi ukuthi kade ungibabo njani. Ayi laba bathi uGawulele usindebele baqinisile impela. Gawulele usindebele Gawulele. Hayi ngoba indlela okhuluma ngayo yazi awusumuntu wesindebeleni into eyikhulumayo ngezanu usapoti izanu ngento ezingekhoyo ngento ezingekho right Gawule zinuka amakhwapha
igama nginqobe izithathi njani kustudio 7 ngilapha eGwanda ngithi ngiphose lapha ilizwi maqondana lodaba lolu oluhluphayo udaba lombhuqazwe owenzakalayo osoluyetheswe emahlombe ezinduna ukuthi izinduna zikhulumisane labantu. Yebo izinduna zingakhulumisana laba bantu kodwa into ehluphayo yikuthi umbhuqazwe ulokho uqhubekela phambili ukuthi ngalibona phela uyama umbhuqazwe ukukhulunyiswane kuhle ngoba kathesi igugurawundi ilokho iqhubekela phambili ngoba ngezomnotho ngapha amandebela ancindezelo kwezemfundo amandebela ancindezelo izikolo zonke eGwanda eKhezi eFelabusi eBubi ngapi ngapi kufundisa amatisha esishoneni kanti awusindebeleni angapha amatisha angapha esindebeleni khona kuyavuma yini ukuthi umntwana engu-grade 4 grade 5 efundiswe ngumuntu ongazi ulimi lwakhe angithi uyabona ukuthi iyo igugurawundi yonale khathesi le misebenzi kakula msebenzi ngapha esindebeleni amasektari athuthwa asiwe eHarare khonale konke kusentralizwa khonale eHarare la ma-church avulwayo kubuya umazibaba amapostori konke ngabasengayisishona kuphela uyabona ukuthi igugurawundi lokho iqhubekela phambili phezu kwalokho oGawulele bese befaka itswayi enxebeni bethi bona kumele kuvuke umgadi azoxoyisa ngegugurawundi pho kwenziwani kukhulunywa kakuyekelwe phela kunjalo ngoba kakusebenzi lokho.
Studio 7 omuhle, Studio 7 omuhle, ngiyalibingelela ngisithi Happy Christmas, Happy Christmas nomnyama omusha lingani lonke basekeli be-Studio 7 linjani balaleli Ntunga linjani khona ngapho. Yeyi ngithanda ukukhuluma ngalo ujaha lo wabathindibali ndibali innocent ndibali ukhuluma nge-opposition uthi akula opposition eZimbabwe bona ngabe i-opposition benzani ngayeza ukuthi yena hayi kwenza i-roadshow emagogo benza i-roadshow emagogo lapho bahlala khona azange wabhode zonke indawo lezi vele kasi imazi undibali ukhuluma ngani nge-triple C akekele i-triple C yodwa angazathoni humana akayikhathala akayikufa loSengezo wakhe
sibingelele sibonge Studio 7 uSengezo Chabangu ngabe bakhulumela lokhu osokukhona manje ukuthi bathi bafuna kwenzwe inkulumo yokukhumisana umlotha ngendaba yegugurawundi. So yena uSengezo Chabangu mhlawumbe yinto angayiphawula ezanu lobabakhe upresident ukuthi bafuna ukwenzelana amaZimbabweni ngegugurawundi bengakazi bexolise okokuqala. Okwesibili baza khuluma ngokuthi bazathi induna zikhulumisane labantu ngani ngoba indaba yakhona uma bengakayixolisa ufalo vele abakayivumi umuntu ukhulumane lawe ngento angakayivumi indaba yegugurawundi kumele abantu bezani becabanga ukuthi kumele beqale bekhulumisane labantu kuqala bexolise kuqala bese beqalisa ukukhuluma ukuthi ma uxolo beliphola kubantu sebengakhuluma ukuthi abantu bebe bangawakhumpasetha ngani hayi ukuthi uSengezo Chabangu ayikhulume lutushamisa wadla imali eyama-NGO le edliwe izanu edliwa izanu everyday lay eyabantu lama gold mafia landlan uzoyikhulumela nini ngoba angicabanga ukuthi uSengezo Chabangu wazi kangcono ngezinto zezanu more than as a triple C ngoba u-triple C uSengezo Chabangu is nothing aziwa lokuthi uyini umuntu wezanu uma eyakhulumela into ye-triple C uyabe zama ukuchaza ukuthini la ekadla imali ethule njengabo Douglas Monzora imali ezanu siyabonga.
Studio 7 njani basakazi lani nonke balaleli be-Studio 7. Igama ngingusiphiliswe Mpofu ngokuzalwa ngizalelwe Victoria Falls okwamanje ngiseGoli ePitoli. Bengithanda ukubingelela umama Madube uNazenzo nobabami uSazenzo nengane zami ezithi Ayanda uNaledi nabafowethu uZamani uSithembisiwe uLitheni uNeva nabo bonke abangaziyo nazo zonke izizukulwana zakwaMpofu ezithi uKhuthi uMasambu uPhoshi nabo bonke abangaziyo esigabeni sase-1.7 nethinyaka omuhle kini lonke ingane inkosi ngaligcina sizohlangana singabaphilileyo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni. Udaba olulandelayo luveza imibono kahulumende weMelika.
Njengoba ugatsha lwe-US State Department soluke lwatsho kanengi ngaphambilini ukuba intatheli zindaba akusilocala. Kodwa ukwanda kwentatheli ezibotshwe kumaviki asanda kwedlula kwele Azerbaijan kuveza sobala ukuthi iziphathamandla zalelo lizwe azivumelani lalumbono. Kusukela ngolwezi kubotshwa ubuholi be-Abzaz Media, inkampani yezindaba ezimeleyo elwisana lenkohlakalo. Iziphathamandla zase-Azerbaijan seziqhelise ukucindezela amazwi asola uhulumende. Oba ngowakuqala ukubotshwa ngolwezi ngumqondisi we-Abzaz Media u-Alvi Hassani. Ngokushesha ngemva kwalokho kwabotshwa umhleli walenkampani omkhulu u-Sevinj Vagivgizi, umsekeli kamqondisi u-Mahamad Kekalov. Lentatheli zindaba uNagiz Abzalamova betheswa amacala inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezithi ngakubazelwa. Amacala ezepolitiki avulwe ngenxa yophenyo lweAbzaz Media oluveza imisebenzi yenkohlakalo esezingeni eliphezulu kuhulumende. Wonke sebegcinwe ezitokisini okwesikhathi eside phambilini kokuthethwa kwamacala abo. Abanye abasanda kubotshwa ngu-Aziz Orjov, umsunguli womsakazo we-TV ozimeleyo, osakaza ebulenjini owe-Canal 13, kanye lobala izindaba uRufat Muradli. Akusizo zintatheli kuphela ezihlukuluzwa nguhulumende. UGubad Ibadoglu, oyingcweti kwezenotho njalo engumgcini sihlalo webandla eliphikisayo ele-Azerbaijan Democracy and Welfare Party, wabotshwa ngontulikazi. Kwathi umkhokheli webandla eliphikisayo ochothoza uhulumende uTofik Yaguglu yena wabotshwa phakathi kukampalakazi. Ekhuluma lentatheli zindaba, umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uthe ukubotshwa kwentatheli zindaba, amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla aphikisa uhulumende wakwele Azerbaijan, yinto ekhathazayo kakhulu. Bedlula itshumi asebebotshiwe kunyanga eyodwa kuphela edluleyo. Akwamukeleki lokhu. Kusho isikhulumeli se-State Department umnumzana Miller, sizaqhubeka sikhuthaza uhulumende wase-Azerbaijan ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu kanye lenkululeko eyisisekelo somuntu wonke, okugoqela labo abasebenzisa linkululeko ukukhuluma imibono yabo. Futhi sifuna kukhulule bonke ababotshiweyo.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Abaculi beZimbabwe sebeveze ukudana okukhulu ngokubhubha komculi wabele South Africa obedume emhlabeni jikelele njalo engumlobi wamafilimu uMbongeni Ngema. UNgema waloba amafilimu olohlonzi agoqela uSarafina kanye lethi Woza Albert. Ubhubhele engozini yemota ngolwesithathu kwaZulu Natal eseleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 68, kubika uNtungameli Nkomo.
Wathinga thina, wathinga bangasokufa, safasa phenduka, saphenduki nje bovu.
Wathinga thina,
wemolo,
wathinga bangasokufa,
UNgema waduma kakhulu ngengoma ezitshiyeneyo kanye lefilimu yakhe eyayisola ukubandlululwa kwabensundu kwele South Africa ngabamhlophe elesihloko esithi Sarafina. Ezinye ingoma zakhe ezadla uBhedu zigoqela le ethi Woza My Fohloza. Ngoxele mbongi yeZimbabwe elodumo njalo engumeli wenkulumane edale lePhalamende umnumzana Desire Moyo olilunga leTriple C, yena ohamba ngegama lokuthi Desire Moyo Oxide kwezomculo.
Kulusizi njalo sidatshukelwe ukuthiwa ngudokotela uMbongeni Ngema, umlobi omkhulu, umdlali westage omkhulu, umhlabeleli omkhulu. Inhliziyo zidabuke kakhulu ukubana ke siphunyukwe indoda emadodeni ingcwele ingqungqulu yethu kuma-arts.
Kuyini okumqoka ongathi ukufundile emsebenzini yakhe?
Sifunde kakhulu masikhangela imisebenzi yakhe estejini, oWoza Albert and other works odiZulu, amadrama akade wenza estejini, njalo ke lamafilimu awenzileyo obaba uMbongeni Ngema yagoqela ke le filimu yaba lodumo kakhulu uSarafina. Imisebenzi yakhe eminingi ibigxile kakhulu ekuphakamiseni amasiko oluntu le-black consciousness, ibigxile kakhulu njalo ekukhankaseleni amalungelo abantu phethe ama-human rights. Ngicabanga ukuthi ama-artists sizahamba kulolu nyawo lwakhe njalo sihlale sisazi ukubana ke i-art inomsebenzi omkhulu emhlabeni, kumele idale umehluko phakathi kwezizwe lezizwana.
Abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Sihambile isitimela sasezona, sithi makalale ngokuthula umfo kaNgema.
Umama kwamanana kwamambele duze kwandubekoli mama esona umbeke sifube kwamama.
Singakehlukani ke zihlobo, nanzi ezinye ebesilazo kuhlelo lwethu lanamhlanje. Izakhamizi zedolobha leHarare zithi amazi kamansipala waleli dolobha ukuthi abasendaweni ezikhangelane loduko lwempophoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi. Silu gqibake lapha uhlelo lwethu namhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulinjeni ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngutabo kancube.